Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sadly, our spirits have been dampened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo.
Uskomichi wamapholisa awe-ZRP, uCommissioner General Thandabantu Matanga, uhlangane lentatheli izindaba ichasisa ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba inkundleni ye-White City kobulawayo kumaviki amabili edluleyo.
Bona ma ubabona begqoka amasudu bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza ikuthi nje bona ma befika laphayana bazoreporta against ama-opposition parties, basupporta i-ruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu ye-African Union elizaqala kusasa ukukhetho lweZimbabwe. Ukwethuselwa kwabantu ngebandla leZANU-PF lokuncitshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uskomichi wamapholisa aweZimbabwe Republic Police, uPolice Commissioner General Thandabantu Matanga, uthi baqhubekela phambili ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba enkundleni ye-White City kobulawayo emhlanganweni webandla leZANU-PF ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa kumaviki amabili edluleyo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhomishina Matanga utshele ubulawayo emhlanganweni lentatheli izindaba ukuba uphenyo lokudinga bonke abaphatheka emizameni yokubulala uMnangagwa kumaviki amabili adluleyo eWhite City Stadium selufike esibangeni esiphezulu sokuphutsha.
Sadly, our spirits have been dampened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo okukhanya angani inhloso bekuyikuzama ukususela umongameli welizwe leZimbabwe uComrade Edi Mnangagwa labanye abahloniphekayo amanga. Ake ngithathe leli gqetha ukuthembisa ilizwe jikelele lozulu wonke ukuthi siphezu kokuhluza lokuchwayisisa okugcweleyo ngale nkemenkeme yendaba yona esithethe impilo zabantu ababili.
Uqinise isizwe ngokuthi labo abaphatheka kulesi siga sebeseduzane lokubanjwa.
We will never rest until all those behind this heinous act have been accounted for.
Njengogatsha lwamapholisa iZRP sithembisa ukuba asoze sime singazibambanga lezo zigilamkhuba zize ziyomiswa emthethwandaba. Sizokwenza loba yini esemandleni ethu ukufeza lesi sithembiso. Kusenjalo ngithanda ukuncoma usekelo lokuphathisana okwenziwa ngabacubunguli benhlangothi ezahlukeneyo zimi ngaphansi kogatsha lwamapholisa oselenze sabamba ababili abasolelwa ukuba lesandla kulesi siga esibi kangaka. Siqhubeka sibizela njalo sidingisisa iloba yini ongasenza sifumane izigilamkhuba lezo.
Umathanga ubonye bonke abantu abaphe ubufakazi bokwenzakala eWhite City Stadium ecela labanye abangabe belolwazi ukuba baye emapholiseni aseduze labo. Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kulusizi ukuba uhulumende ubophe wakhulula abafana ababili bephumula abangela cala ngoba umongameli Mnangagwa wacaca ukuba isiga lesi senziwe izitha zakhe ezisuka phandle kwakobulawayo.
Bekuvele kungela isidingo sokuthi bebophe abantu abantu laba ababophile babahlukuluse. Njengoba sakhuluma ekuqaliseni kusanda kwenzakala ukuthi le yinto yenziwe izanu. Abadingane phakathi kwabo konapho kwizanu kulapho kulabantu khona abayenze isiga lesi.
Kufe abantu ababili kusehlakalo lesi kwalimala abambalwa. Kuthi umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi lo Charlieman webandla elibusayo unkosikazi Ophamichunguri labo abalimale kulesi sehlakalo lokhe beselatshwa kwele South Africa. Abanye sebaphuma ezibhedlela kuthi abanye lokhe belalisiwe kulandela ukulimala kakhulu. Abantu abadlula amachumi amane balimala kulandela ukudubuka kwebhomba emhlanganweni wabezanu PF wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kwabulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union elizaqala kusasa ukuqapha ukhetho lweZimbabwe. Inhlanganiso ye-AU yazise ukuthi izathumela iqula lamalunga edlula ngamachumi amahlanu azaqala ukuqapha lolu khetho kusukela kusasa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe inhlanganiso yezizwe zezwekazi lamazwe abensundu e-African Union AU, amalunga alenhlanganiso azaqala ukuqapha ukhetho leZimbabwe kusukela kusasa mhlaka 4 Ntulikazi. Iqula lokuqala eliqala kusasa ligoqala amalunga amane ahamba lengcitshi kwezokhetho ezilichumi. Leli qula liza kuba selizweni kuze kube mhlaka 10 Ncwabakazi. Iqula lesibili elaba zoqapha ukhetho abangamachumi amane 40 lizaqala ukuqapha ukhetho kusukela mhla ka 23 Ntulikazi kuze kube mhla ka 3 Ncwabakazi. Lokhu kuza kupha inhlanganiso ithuba lokubona okwenzeka kumalungiselelo okhetho mhla wokhetho ukubalwa kwenani labavoti kanye lokubona ukumenyezelwa kwempumela yokhetho. Leli qula selimukelwe ngokungunguna liningi lezalwane zeZimbabwe. Bona ke baxwayisa inhlanganiso ye-African Union ukuthi ingathatha uhlangothi ekwenzeni umsebenzi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi imbali yale nhlanganiso kwezokuqatshwa kokhetho lweZimbabwe yenza kube nzima ukuthi ithembakale.
Bona uma ubabona begqoka amasudu bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza ukuthi nje bona uma befika laphayana bazoreporta against ama-opposition parties, basupporta i-ruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations lama Western countries bona babe andabona ne-SADC ngoba laba bantu kudala befaila eZimbabwe.
Kanti kumgcina isihlawu lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabena uthi kusemandleni alo iqula le-AU ukwenza okuqondileyo.
Sithemba ukuthi labo bahlole ababezothwa ngolwasemzini ama observers bazanelisa ukuthi bangene kuma provinces wonke ikakhulu emakhaya kungabi ngabantu abahlala emadolobheni, bahlolisise ukuthi ama rally ama political parties achiyeneyo abanjwa njani.
Ngakolunye uhlangothi intatheli eZimbabwe umxolisi Ncube uthi iqula le-AU kuzafuzela idonsi amasokisi nxa lifuna ukuthi umbiko walowo khetho wemukelwe izalwane zonke zeZimbabwe.
Kungabi khona izinto ezifihlwayo kodwa ziyizinto ezibonakeleyo. Akhulume njalo lezakhamizi ukuze iqiniso livele ngakakuhle. Ekubathembeni lapha kusuka kube nzima ngoba siyazi ukuthi laba bantu ngabantu abahamba ngemali ethile and lo obhadala imali uyabe efuna ukuthi owakhe umbono ube yiwo oqakathekisayo ufakwe phambili sengathi uliqiniso.
Umelobandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi balethemba lokuthi leliqula kalisonke liyangise izwekazi le-Afrika.
balalele wonke ama political parties ukuthi ama concerns abo athini nezizinda zemsakazo ukuthi laba abangama public broadcaster bayabela kanjani isikhathi sokukampaigna kuma political parties babuke futhi nezigameko zodlame ezingabe zingenzeka emaplazini
lobanje abaningi bekhombisa ukungathembi inhlanganiswe AU bathi okutokozisayo ukuthi lonyaka kuzabe kukhona izinye inhlanganiso esifana le European Union lezinye ebesenqatshelwa phambilini ukuzoqapha ukhetho. Ministry 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Yebo 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 mtsakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukwethuselwa kwabantu libandla lezanu PF lokuncitshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Peace Project ziyakufakaza lokho. ZPP ithi kulosobhuku owachaywa wachiselwa indlu ngabasekeli bebandla lezanu PF eHurungwe North ngeviki edluleyo ngemva kokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingavumi ukwethuselwa ngamalunga aleli bandla. Igama likasobhuku lo ngumnumzana Councilwell Masanga. Ebuhera ukansila wezanu PF umnumzana Darisai Nganga ubikwa ethathele ugatsha lwe-social welfare ukudla wakwabela abasekeli bebandla lezanu PF kuphela. Untungameli inkomo yeStudio 7 ixoxele isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance uDr. Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Izani into eyenzayo ukuthi ngoba sesifika kukhetho njalo sasegcekene ukuthi izandliwa isimisane nokuthi sizwa kuthiwa isihambisa ithe ebantwini kufanele balethe izisliphu kumbe bazathi nxa beqeda ukuvota bavuze ukuthi iphepha labo inamba yephepha lapho ethiwa i-reference number ibisithini. Iqiniso ngelokuthi abantu bezimbabwe fanele bazi impela ukuthi uhulumende lo akalanto angayenza. Labantu bezanu, lamapolisa, lamasosha, akalanto angayenza nxa umuntu angangena ku-ballot box avote ngendlela afuna ngayo njalo aze khululekile. Kufanele abantu bezimbabwe bazi impela ukuthi uhulumende lo ngendlela yokuthi kangenanga embusweni ngokhetho oluqondileyo kusebuzimeni obukhulu kakhulu kungaqalisa ukudlwakudlwa ngoba uzama ukuthi laye azenze uhulumende oqondileyo njalo ophethe ilizwe ngendlela esemthethweni. Ngithanda ukukhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi bathathe isikhathi lesi ukuthi bazilungiselele ukuyavota kungabi lo edwa owethuselwayo. Kodwa nxa bekhona abethuselwayo bangakhulumisana namalungu e-MDC Alliance aseduze labo sizakwazi ukuthi sithole ukubona ukuthi laba bayabe besethusela abantu bayakhangelwa kuhle ngezomthetho.
Lapho kuyabe kuthe kwaba lokwethuselwa khona liyahamba yini liye mangala emapholiseni?
Vele nxa umuntu ethusele saziswa silabantu abasezindaweni eziseduze kakhulu lapho kuhlala khona abantu abathola begijimile kalitshona ilanga nxa bengagijimanga bayafika khona. Lengiyakhuthaza abantu ukuthi nxa ekhona owethuseleyo kumbe otshelwe into engamethusela aphange asazise nxa kuyukuthi inamba ziyadingakala ngiyabe ngizalinika ukwenzela ukuthi abantu bengethuselwa njalo kungabi lokudubeka. Kunabantu abavela emazweni aphesheya amaningi kakhulu abakhona abakhangela ukhetho esingabathuma nabo ukuthi bazokhangela ukuthi babone ukuthi kuhamba njani. Khonokho kuqakathekile ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo labantu bezanu ngeke benze ubudlwangudlwangu silabantu abasuka emazweni abaningi kangaka abazokhangela indlela ukhetho eqhutshwa ngalo.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selilindele impendulo evela esigodlweni sevinkili le Pick n Pay kwele South Africa ngemva kokunikeza abakhokheli balesi sitolo ugwalo lwezikhalazo olwe petition olusola ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abahlala kobulawayo. Ugwalo lolu lubetha amagama abakhokheli bevinkili le Pick n Pay elithi balobandlululo kanye labantu besindebeleni ababikwa baxotshwa ukwenzela ukuthi kuqhatshwe abesishoneni. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zePick n Pay ngalolu daba yehlule. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Njabulo Ngwenya, unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party okuqula eliqhobe ugwalo lwepetition eSouth Africa.
Sike sakhulumisana nabo. Sidinga ukuthi sibe le-official communication evela kubo eqondana laloluyana daba. Hayi basitshela ukuthi hayi balwamukele udaba lwethu, basalukhangela, njalo nathi sabakhuthaza ukuthi balukhangele ngokushesha ngoba sizabe silokhu silandelela sifuna ukwazi ukuthi soluhambe lwafika ngathi.
Kuyini okwenzakale izolo ukuze lolu daba bethi balucubungula, lihambise njani lincwadi njalo kuyini okwenzela yafika khona ngapho kwele South Africa?
Udaba lolu sudaba oluncane, ludaba olukhulu, and sinanzelela ukuthi ayisiko daba mhlawumbe oluthinta i-TM Hyper kuphela, kodwa sinanzelela ukuthi lungabe lulenziki lolu udaba. Sase sithi hayi awuthi siveleke sihle siyefika khona kwabakhulu bakhona ukwenzela ukuthi le nto ma isolveka isolveke holistically, singasolvi nje ama-symptoms nalawo esiwabonayo o-TM Hyper.
Siyezwa abanye njalo nxa bechothoza bathi akulamthetho othi kuqhatshwe umuntu womhlobo uphi wendaweni ethile.
Thina vele nkosazana asizanga sisho ukuthi sizofaka umthetho wokuthi kuqhatshwe umhlobo othile. Thina esikhala ngakho yikuthi sibona kuqhatshwa umhlobo othile kodwa kucindezelwa umhlobo othile. Lokhu asikwenzeli ukuthi ngoba labo ngabantu abavelele emsubuleni we-Mashonaland kuphela. Bekungasidanisa ukuthi khona phana kobulawayo sithole sokuqhatshwe abantu besinambiya kuphela, kumbe abantu besitonkeni kuphela, kumbe abantu besishiphini kuphela. Sithi hayi abantu bendawo abakhangelelwe endaweni yabo. In the spirit of devolution le sebeyikhuluma bonke kulezi nsuku eqalwe yithi, kuzabaluleka ukuthi abantu basebenze ezindaweni zabo, amathuba ezemisebenzi akwazi ukubenefitha abantu balezo ndawo. Nxa kuyukuthi i-devolution le abayikhulumayo i-devolution abayaziyo, angikholi ukuthi kunomuntu ongaphikisana nalokho okwenzakalayo ngoba sizama ukuthi silungise lokho okonakeleyo.
Lo ngumnumzana Njabulo Ngwenya, unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party. Tiyani indlebe kulumsakazo ngo 6:30 AM ekuseni lapho esizaqhubeka khona ngalolu daba. Sihlaziya njalo olunye ugwalo lwepetition oluthunyelwe uMongameli Mnangagwa zinduna zeMathebeleland zikhonona ngobandlululo emhlubulweni weMandebeleni.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa ngodaba lokwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU PF kuyiwa nje kukhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungamile Nkomo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayeyinhloko kahulumende kwele Malaysia uNajib Razak ubotshwe lamhlanje ekuseni ngomlando wokuba ukungaphatheka ekwabiweni kwamabhiliyoni amadola esikhwameni sikahulumende. UNajib ubikwa ebotshwe ngabe Commission ebona ngokuvimba inkohlakalo e-Anti-Corruption Commission. ngesikhathi izigidi lezigidi zezizalwane zeMelika zilungiselela ukujabulula ukujabulela uzibuse kusasa mhla ka-4 kuNtulikazi. Abomthetho basebenza gadalala ukubona ukuthi abantu kabawelwa ingozi bejabulela leli ilanga lapho abavame ukwenza lokho ngokuzilibazisa ngokudubukayo kwama-fireworks. Yesizwe udaba olukhangela ezomnotho welizwe silethulelwa ngChris Kande weStudio 7.
Udubo lokusilela kwemali elizweni selufike kusibanga esikude kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya othi amabhanga awasekupha amadola eMelika ukuze awabele uZulu Makhaza kodwa kuzaphiwa osomabhizimusi kuphela. UMangudya utshele intatheli zindaba ukuthi abaningi sebesenza ibhizimusi lokuthatha amadola eMelika emabhanga bawathengise emkambo wensitha osekubangele ukuthi idola lisilele emabhanga. Ngalokho uMangudya uthe ibhanga lesizwe eleReserve Bank selizamisa ukupha amabhanga amadola la. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amanye amabhanga asesipha abantu imali yohlobo lwama-bond notes awamatshe angamasenti alitshumi ukuze uZulu athole imali.
Imali ilokhe isanda ukuhlupha, ukuhlupha kwemali lokhe kuqhubeka kusiya phambili ngoba kathesi ulakho ukuthi lanxa ungasanikwa ngalawo ma-bond note asakhulumi nge-US ngoba vele abanye sesakhohlwa ngayo, ayitholakali njalo ama-bond lawo kasatholakali. Bese sikwazi ukuthi siyanikwa ama-coins kumbe ama-dola kumbe ama-50 cents kuliviki imbone sokunikwa ama-10 cents. Into esimangalise kakhulu ukuthi pho nxa unikwa leyo $50 ingama-10 cents uzayisebenzisa njani? Umumo wemali ulokhu uqhubeka uhlupha. Kube sokusidanisa upresident wayethe na nge-100 days kuyabe sokuphelile. Kodwa kade uthi nge-100 days liyabe selithola ama-coins nje emabhenki, okutshengisa nje ukuthi hhayi ayekutsho wayesitsho into ephendulelekileyo engayisiyo leyo ayeyitsho yena. Kodwa into engimangalisayo, upresident wangena eChegutu eshopu ethenga ama-chips njengobona ukuthi kutsho ukuthi ngumuntu okhohliweyo nje ukuthi ama-user kasasetshenzi, wabhadala nge-$20 wangaceli i-change, okutshengisa ukuthi yena lapho athenga khona vele ulokhu ecabanga ukuthi kulama-user, kutsho ukuthi yena esikhwameni sayo uthone lama-user. Kodwa impilo kaZulu nje kutsho ukuthi kayazi nje lokuthi kunjani.
Ukusilela kwemali emaphandleni kuphindwe kabili ngoba kwesinye isikhathi umuntu lanxa ele mali efonini amagagasi inethiwekhi iyabe ingekho. Isakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Khipha Ngwenya uchasisele iStudio 7 ngodubo lokusilela kwemali emaphandleni.
Imali yatkeshi program iqiniso lihle kayibonakali, isibhono sentwala sibili, imali kayitholakali. Imali lanxa ule mali, imali yangikhona iba sefonini, iyatkeshi sibili ayayitholakali. Mala uthe wathengisa okungumsida wakho omnye wakunika idola kumbe i-$2 uyakwanisa ukusebenzisa that hardcash, but if nxa ungela i-hardcash youare using i-cokesh yona le yiyo yathenga ngayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ilizwe lilakho kusungula imali yesizwe ngemva kokhetho nxa ibandla lakhe linganqoba. Kodwa uMhlanga uthi lezi yizithembiso nje zikamongameli Mnangagwa ezokuthi athole usekelo kukhetho. Ibandla eliphikisayo ele-MDCT,
abantu sebethwele nzima ngoba imali njengoba kade siyitshintsha kubosiphatheleni nabosiphatheleni isibashotela, sokusiba kanzima sibili ukuthi lanxa uthe waba lama-bond note lawo uthole ama-user khona estreetini. Kukhanya nje imali isitholakala kumbe liyenze kuthi ungani kusa-barter trade, kuthi hhayi lami eZimbabwe ngizakwenzela lokhu, lawe khona ngapho khona lami ngisupplya ngalokhu, ibhadale imali ngaleyo ndlela kodwa ukusebenzisa nje imali hayi akusekho kukhanya nje labo kade baya kubona ngoba ubezwa bekhuluma kumakhungakhunga bathi sebebisela iZimbabwean dollar bakhangelela ukuthi banga wina bazayibisela iZimbabwean dollar ngoba kuyakhanya ukuthi hayi user isiba ihlule
ibandla eliphikisayo ele MDCT lithi linganqoba kukhetho lizathi kusetshenziswa idola leMelika kuphela lihle lisuse ama bond notes ngoba engasebenzi phandle kwelizwe lokhu kuzenziwa andubana kuqiniswe umnotho welizwe ukuze kube lemali yelizwe ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.
Wezemidlalo iqembu elimela ilizwe eSweden emdlalweni wenguqu selifinyelele esigabeni sequarter final emncintiswaneni wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSweden linqobele eSwitzerland nge-1 kanyana njalo lihlohlelwe ngu-Emil Forsberg ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela icho kuba iqembu leSweden selilinde ukungqikilana lelizanqoba phakathi kwele England lele Colombia namhla ebusuku kusigaba sesemifinal. Isigaba esilandelayo somncintiswano siqala ngolwesihlanu lapho iqembu leFrance lizadlala khona lele Uruguay ngehola lesine emini yantambama. Kuthi ebusuku ngehola lethoba nembili kuzadlala iqembu leBrazil lele Belgium. Ngomgqibelo emdlalweni wokuqala kuzadlala iqembu leSweden lelizanqoba phakathi kwele England lele Colombia namhla ebusuku. Kuthi emdlalweni wesibili kuzadlala iqembu leRussia lele Croatia. Imidlalo yesemifinal iza kuba khona ngeviki yezayo ngolwesibili langolwesithathu. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby lizithwele selibhakane lodubo lokulala ezitaladeni zelizwe laseTunisia lapho elidlala khona leqembu elimela ilizwe lakhona le ngemva kokuba lifakwe ehoteleni engacaciyo. Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba kungcono ukuba lilale esitaladeni kulokuba lilale kulelo hotela njalo lokhu kuze ngemva kokuba like lalindiswa kwesikhathi eside ekufikeni kwalo elizweni leTunisia kuthiwa kumele likhokhe imali zamavisa. Umphathintambo wezemidlalo kweleZimbabwe uGazembe Gazembe ukhiphe umbiko esithi akusumlando wogwatsha lwakhe ukunakekela iqembu leli kungihambo zalo kodwa kungumlando welizwe leTunisia ukuphatha kuhle izivakatshi zalo njengalokhu abeZimbabwe abakwenza ngesikhathi abeTunisia bevakatshele kuleli. Olandela ezemidlalo uCatherine Dube uthi loba kuyabe kumele abelizwe elivakatshelwe ngamaqembu akweleZimbabwe kuwanakekele kuyaziwa vele uba kulamanye amazwe angaphathi kuhle izivakatshi njalo kumele abeZimbabwe behlale bekulindele lokho.
Wethu sukuthi iteam elizwe ilale phandle estradeni lathi as a country kumele sibe loplan B ngoba ama countries awe North Africa kwanisa ukunakekela amanye ama countries.
Iqembu leZimbabwe leTunisia yaphatheke kumidlalo yeAfrica Rugby Gold Cup okungumncintiswano wokudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi laseAfrica okuyilo njalo elizathola ilungelo lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Japan ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine ngalane nemiklomelo ukuthi eleTunisia lisendaweni yesithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Hayi, akusenani sithemba liyakholisa lo mculo eliwuzwa ngapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngisithi asidibaneni njalo kusasa. We'll be right back. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.